Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazela balaleli, eyi nasi indaba ebuhlungu, indaba ephethwe yi-security yeZimbabwe, indaba ephethwe yihulumende yeZimbabwe, indaba ebuhlungu kakhulu, indaba yokunganaki ilungelo labantu, indaba yesihluku, into ezwe laba abantwana, into ebuhlungu, ibuhlungu lindaba ngoba abantwana laba balelungelo ukubana batshengisele, balelungelo ukubana bakhulume inuna inhlupho zabo, balelungelo ukubana ilizwi labo lizwakale ngoba befanele labo ukubana bakhulume. Balaleli be-Studio 7, yazi indaba ibuhlungu, ngizwa ubuhlungu ngalamantombazana. Ihulumende ye-ZANU-PF ilesihluku, ihulumende ye-ZANU-PF imbi, ihulumende ye-ZANU-PF ibigebenga abantu abangalunganga. Kodwa ngithanda ukubana ngikhulumela amazwi uNkulunkulu akadakwa, uNkulunkulu hayi ngowabantu bonke. Ngithanda ukubana ngitsho wona la mazwi ngoba ihulumente ye-ZANU-PF sihluli zeyabantu kakhulu. Mina nguSibanda ngisegugu, ngiyabonga.
Ye, saluzwa sibili uhlelo lwe-government olokuthi khona abantwana kumele bafunde through imisakazo lama-television. Thina asilakho lapha emaguswini, akula station esibambayo ese-radio, even esisoda labantu kabalawo ama-radio akhona. Pho abethu abantwana bazafunda njani, baza kuthola njani izifundo lezo, bazazizwa njani? Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona iplani ukuthi abantwana bengayenza njani, bangazithola njani izifundo lezi, ngoba vele sebebuye emuva kakhulu. Siyakwazi ukuthi kulohlupho lwe-corona konke le-lockdown. Sicela ukuthi ngabe i-government iyaba le-plan ukuthi abantwana bangazithola njani izifundo. Ngikhuluma ngilapha e-Cholocho ko-Chief Msigana, ngunamethembe, ngihlala kosikhobo. Akula ma-radio, vele ihlwele inhlelo eziningi lapha e-Cholocho sizizwa. Nxa ungasazwanga ngomngani wakho osedorobheni kumbongaphi, vele sihlala sisemuva emnyameni. Besicela ukuthi i-government ngabe iyabona i-plan ngendaba zabantu ukuthi bathole izifundo lezo. Yabonga.
Litshona njani basakazi, lithona njani balaleli? Hayi, indaba leyi siyayiza sibili yomkhuhlane, yeyinzima kakhulu mani. Into enye esesiyibona lapha nanso futhi esivele sibuya isiqhamukile njalo, eyokuthi kube labantu okuthi abathunjwa. Abantu bathunjwa njani? Vele iZANU yona ngokwayo vele akulanto abangayenza, njalo yinto yabo vele asebeyijwayela, abavela bayiqalisa kudala ngesikhathi segugura. Bona omnangagwalaba yinto vele ababeyenza ezihlobeni zethu emathebeleleni khonale. Babe bacathisa abantu, bebenza izinto ezingalungile, bebarepha, bebenzana, bebadlova, bebenza zonke izinto ezingalungile, bebulala njalo labazali bethu abanye kabakho bafa singabazi. Khathesi sikhuluma sothina sizintandane ngenxa yabantu bona benza into yabo futhi abangeke bayigcine. Njalo futhi iZimbabwe yona ngokwayo vele kayingezake iphinde yalunga. iZANU isesekhona vele, bona abo omnangagwa vele uma besesekhona besabamba intambo vele kula Zimbabwe engalunga ngitho. Abake bephume beke benika abanye abantu labo bekwanisa ukusebenza, ngoba thina sesidiniwe ukuhlala sihlukumezwe elizweni lethu size siyephathwa ngcono phandle emazweni apha. Hayi, kodwa ngelina kuzabaphelela. Ngelina kuzabaphelela, indwangu iyakhutha ugatsha, ngelinda ngitshayeleleke phansi ngesilevu kube nzima. Abazama ukuthi bezibambe kuhle, njalo bebambe kuhle abantu uma besithi bona bavotelwa. Manje kade sokutshengisela ukuthi vele kabavotelwanga laba abantu la. Okwenza ukuthi bethusele abantu, bebenzeni, besabani, kanti bona bekwazi ukuthi ngabantu abavotelwayo. Kutshengisela ukuthi vele bona ngokwabo abavotelwanga. Njalo futhi into khona ukuzidlela imali, bazidlela, akulanto abantu abayibhenefithayo vele ezimalini zelizwe. Vele akulanto khona, kade sakulana kulani, umsebenzi wabo kuphela yona loku bebelokhu bekhathaza abantu, bebathumba, bebathaya, abanye bahambela ichose. Kade itayidamara ungaphi kathesi? Awu, crocodile akuxole bantu. kambe shuwa kunini abantu libenza kanje libenza izinto ezingalunganga bantu bezana.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.